Linga lichona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Bona laba bala mancala ibabesa kuhamba eICC. Singabona zani iICC yalulaza abakhokheli base-Africa. Kodwa nxa sikhangela nje, wena vele nxa umsula ungelacala, ngibaba lesizathu ukuthi ungahambi khona ngale iICC ngoba yabukwazi vele awenzanga lutho awulacala umsulo.
Umongameli Robert Mugabe ubika wayixwayise umongameli Uhuru Kenyatta wele Kenya ukuthi engavumi ukuyamiswa phambi komthethwandaba we-ICC eHague.
Ukuthi uya emthethwandaba ukuthi ufuna ukuthi kwenziweni, ufuna ukuthi kumbe mhlawumbe lelo bizo lalingelakhe latshontshwa, asikabi lobufakazi obugcweleyo sifuna ukuthi sizwe-ke ukuthi lawo maphepha asekhota awahambisayo uwahambisa ngalendlaba.
Udaba lokuthi ngubani waphuma legama elithi Movement for Democratic Change MDC belusemthethwandaba lamhlanje umnumzana David Mjuja esithi leli bandla kumele limhlawule.
LeZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqakathekisa umsebenzi wabesifazane nabasemaphandleni olo International Day of Rural Women.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Umongameli Robert Mugabe ubikwa exwayise omunye wakhe wele Kenya umnumzana Uhuru Kenyatta ukuthi engavumi ukuyamiswa phambi komthethwandaba we-International Criminal Court ICC eHague ethonisiswa icala lokwephula ilungelo loluntu ngoba umthethwandaba lo uncindezela inkokheli zamazwe abantu abansundu. Lokho kwenzakala umanyano we-African Union usanda ukuhluza lolu daba njalo wavumelana ukukhulumisana lalo umthethwandaba ngalolu daba. Lanxa umanyano lo wehlulekile ukuphuma lesinqumo sokuthi umnumzana Kenyatta ayithonisiswa kumbe hayi, uvumelene ukuthi i-ICC iyadelela inkokheli yamazwe e-Afrika. Umnumzana Kenyatta lomsekeli wakhe umnumzana William Ruto kanye lenye intatheli zindaba babikwa babangela udlakela olwabulala abantu abayinkulungwane lekhulu i-1100 ngemva kokukhetho lomnyaka ka-2007 kulelo lizwe. Lonke baliphika leli cala. Abameli bezigodlo zamanye amazwe e-Afrika babikwa besithi kufanele ilanga lokuthonisiswa kamnumzana Kenyatta elikhangelelwe ukuba ekupheleni kwalomnyaka lidluliselwe phambili ngomnyaka owodwa. Umgabe ubikwa esithi kungani inkokheli zamazwe aphetsheya ezigoqela eleMelika leleBrithani zingathoniswa phambi ngempi ezezidalayo kwamanye amazwe ezibangela ukufa kwabantu abamsulwa. Uthi ukumiswa phambi kwalomthethwandaba kuzamdlulaza uKenyatta. Kodwa umnumzana Ruto uvele uphakathi kokuthonisiswa ku-ICC. Ukuze sihlazele lolu daba sixoxele umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ya umuntu nxa ngelacala yabe ngelesizathu ukuthi ya angahambi kwenye indawo, kodwa nxa ilecala uyabe se ungabe kuyinto enhle sibili nxa ilecala ukuthi angahambi. So nxa sugayela khona lokhu sithola ukuthi bona laba bala mancala ibabe sabuhamba e-ICC. Singabona zani i-ICC yalulaza abakhokheli base-Africa. Kodwa nxa sikhangela nje, wena vele nxa umsula ungelacala, ngibaba lesizathu ukuthi ungahambi khona ngale ICC ngoba yabukwazi vele awenzanga lutho awulacala umsulwa. Utshengisela ukuthi laba bala mancala ibabe sabaya.
Kodwa sesikhangela yona le insolo yokuthi umthethwandaba lo we-ICC uncindezela abansundu kuphela-ke, akulaqini sonakhona.
Ya kungabe kule qiniso okwakhathesi ukuthi iningi labantu abahanjiswa ngakhona ngale ngabakhokheli base-Africa. Ngenxa yokuthi nxa sikhangela ikakhulu okwakhathesi abaningi abantu abenza amacala besenza amacala besonela abantu bakibo ngabantu abavela e-Africa. Iloba bekhona laba abanye abavela kwamanye amazwe, kodwa iningi langikhona bavela khona ngapha uhlangothi lwakithi. Kodwa bakhona sibili labanye abo-Europe khona ngale abangabe bekhona, kodwa iningi langikhona ngabantu ngabakhokheli bebase-Africa. Lokhu banga ukuthi amazwe maningi kakhulu ngapha, there are over 50 countries in Africa, whereas kwezinye indawo amazwe malutshwane. Abantu ababula kugurawundi wapha abantu abayi-25,000 khona eZimbabwe. Siyakwazi i-ICC obviously yafonywa after kugurawundi, kodwa lakhona apha nje wapha abantu abayi-25,000. Asikezi wakhulunywa nge-ICC. Ngokunye okusihluphayo khona lokhu ukuthi kungaba nzima sibili ukuthi siqalisi kukhomba amazwe akhatshana, kodwa khonapha lathi sile nkalakade yokhona elizweni lethu.
Sesikhangela lona eLikinya, ungathini ngomongameli walo lo msekeli walo?
Hayi, into eKenya yi ngani nzima bija nxa siqhele kwenzekala before 2008 wabo lo dlamulu oluningi waba lo lokulwa. Ikho uqathekile ukuthi indaba le ihambe kuma-court kubonakale nxa emsulwa kubonakale ukuthi umsulwa nxa lecala kutholakale ukuthi ulecala ngoba indaba yeKenya sinxa sikhumbula sibili kuma-elections abo lena uqala kwafa abantu abaningi kwalimala abantu abaningi. Suke bokuqathekile ukuthi khona lokhu kudingisiswe kumthetho wandaba utholakale kumbe umsula kumbe kamsula kuqathekile. Yikho uqathekile ukuthi behambe ngakhona ngale ngoba kuzaba le evidence kumbe ubufakazi obuthile obukhomba ukuthi bakwenza kumbe abakwenzanga.
Lo ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.